Soko izika atisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Walambulela ngenjabulo enkulu kustudio 7. Ngomvulo mhlaka 6 Nhlolanja 2023, uPresident Jeremiah. Endabeni zethu namhlanje.
Abantu bazabaselemiswa zabasesteka, abantu bebotshwa bala madrugs, abantwana babebhema lapha. Kuyabotshwa wonke umuntu obhema amadrugs, lo sebenzisa amadrugs, kodwa sifuna ukuthi ibulawayo ingabi la madrugs. Obhemayo uyabotshwa, othengisayo uyabotshwa, olimayo uyabotshwa, bonke bayabotshwa. Esibadinga kakhulu kuyilabo abasaplayayo.
Amapholisa akobulawayo namhlanje asungule uhlelo lokufundisa uzulu ngengozi kanye lobubi bokuthatha izidakamizwa, ukuthengwa nokuthengiswa kwazo.
Imgwaqo yakobulawayo mibi sibili, isingani yi-death trap, ngoba ungagijima kubi, ungatshaya iphotholi, hhayi imoto yaphenduka.
Uhlangothi olulawula ngemithelo yezimota lokulungiswa kwemigwaqo olweZimbabwe National Road Authority NARA luqalwa yikhansile yakobulawayo lezakhamizi zaleli dolobho ngokwehluleka ukulungisa imigwaqo. Kuthi amabandla ezombusazwe aphikisayo kweleZimbabwe athi umongameli Emmerson Mnangagwa akumelanga kuqule ugwalo olwe-delimitation report alunikwe ngabeZEC ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Amapolisa akobulawayo namhlanje asungule uhlelo lokufundisa uzulu ngengozi kanye lobubi bokuthatha izidakamizwa, ukuthengwa lokuthengiswa kwazo. Bebemisa izimota lamabhasi athwala abantu abavela lokuya emalokishini aleli dolobho bekhwathaza impahla bedinga izidakamizwa abathi sezidale umonakalo omkhulu ezimulini ikakhulu kwabasakhulayo. Kubika intathelezindaba yeStudio 7 uEzra Chizasvanda.
Uhulumende weZimbabwe usungule lolu hlelo ngeviki ephelileyo eHarare ngaphansi kwesihloko esithi No to Dangerous Drugs and Illicit Substances. See something, say something. Kulandela kumemetheka kokuthathwa kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Unkosazi Fadzai Marowatsanga ngumsekelo womqondisi kugadari kwahulumende olubona ngentuthuko yezabelo uphatheka kulo mkhankaso emele umphathintambo wedolobho lakobulawayo unkosikazi Judith Ncube.
Silapha ukuthi sizokhampena against i-drug abuse eyenzakalayo esigabeni sethu lapha kobulawayo. I'm sure it's also happening elsewhere. Ama-drugs ayingozi kakhulu ngoba isizwe sethu sesiphelile. Siyananzelela ukuthi abantwana bethu akuseze kube ne-future nxa besebenzisa ama-drugs. Siyacela kakhulu ukuthi bonke bona laba abasebenzisa ama-drugs bacetshelwe emapholiseni. Amapholisa kasoze ahambe ekhuluma ukuthi khona khona nguzibani ositshelileyo. Sizama ukuthi senqabele isizwe sethu lapha eZimbabwe.
Isikhulumeli samapholisa kobulawayo Inspector Bedniko Ncube uthe ngemva kwalo mkhankaso bazaphuma ijumo bebopha abantu abathatha lokuthengisa izidakamizwa.
Abantu bazabaselemiswa zabasesteta bebotshwa bala madrugs. Kuyabotshwa wonke umuntu obhema amadrugs, lo sebenzisa amadrugs, kodwa sifuna ukuthi ibulawayo ingabi la madrugs. Obhemayo uyabotshwa, othengisayo uyabotshwa, olimayo uyabotshwa, bonke bayabotshwa. Esibadinga kakhulu kuyilabo abasaplayayo.
Ubheki Inkomo ngosakhulayo leminyaka engamathumi amabili lanye uthe yena ubenatha kakhulu okudakayo kodwa usethole usizo sencediswa yinhlanganiso ye-Active Youth Zimbabwe ukuthi athiyane lokudakayo.
Impilo yami vele esinye ukuzijabulisa nxa ngithayisa emsebenzini ngicabanga ukuthi akumele nathi ukuthi ngize ngidaka ilanga litshonile, ilanga ukuthi lingihambele kuhle. Yebo, ngibona kuyawumele kube lotshwala phakathi. Ya, kuswelakala kwemsebenzi kakhulu kwabatsha. Ngibona yikho ukuthiwa kuba kubatshotshozele ukuthi kusele into zokwenza, akula ma-recreational facilities amaningi elizweni. So abatsha abaningi vele ngathi sokuyifashion njalo le-social media.
UMichel Dube oleminyaka elithumi lasishiyagalombili 18 uthi abatsha kumele benzelwe inhlelo zokubafundisa ngobubi bokuthatha okudakayo.
Indawo yama-drugs isihluphile kakhulu sibili because ama youth ayaphela, especially ngesikhathi sikhathesho kumele siyevota, ama youth ayaphela, siyarejisteka. Angihamba nje khona phana emalokishini yadlulela babona emakhoneni besenza into zonalezo and akulunganga. I wish kungaba lo ngama-program also esingafundisana khona ngezingozi zama-drugs and all those other things.
I-Active Youth Zimbabwe Drug Prevention Services inhlanganiso encedisa abatsha abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo. URomeo Machazi osebenzela linhlanganiso uchaza izizathu ezenza abatsha bathathe okudakayo.
Ku-age group ka-11, 12, 13 kuba yi-peer pressure. Abanye baye besithi bafuna ukukhupha izitress ngenxa yema-problems abahlangana lawo kuma-family setups. Abanye siyananzelela ukuthi i-lack of entertainment, akulama-recreational centers. Ngiyakhumbula kudala i-city council ilama youth centers, ulama swimming pool kubomakhandeni iluvezi uMpopoma, whereby thina we used to go there siyaswima attend ama entertainment activities. Khathesi left due to lack of ama recreational centers le ndawo ekufanele abantwana bebe behlangana kizo besocializer, kukhanya zikho lezo ndawo. Lokhu kungaba ngezinye zezimbangela.
Intsha eningikhala ngokuthi ayilamsebenzi njalo ayilalutho lokwenza, ngakho bagcina bebanjwa ngamandla ukuthatha izidakamizwa bezama ukuqeda ukucabanga kunye lokuzilibazisa. Uduba lwezidakamizwa lusabalele hathi koBulawayo kuphela kodwa lasemadolobheni wonke aseZimbabwe asethwele nzima. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyango opheleleyo wasise ngokusungulwa komkhankaso wokulwisana lo mkhuba omubi lo, ukusetshenziswa lokuthengiswa kwezidakamizwa owe-National Anti Drug and Substance Abuse Campaign, ukuvimba ukumemetheka lokuthatha kwezidakamizwa ngabasakhulayo. Ngimele Studio 7 koBulawayo, ikhamera lami Ezra Jesus Banda.
Uhlangothi olulawula ngemithelo yezimota lokulungiswa kwemigwaqo olweZimbabwe National Road Authority zinara lucelwa yikansile yakoBulawayo lezakhamizi zaleli dolobho ngokwehluleka ukulungisisa imigwaqo lokupha ikansile imali yokulungisisa imigwaqo le. Izinara iphinde yakhuphula inhlawulo yokusetshenziswa kwemigwaqo kuma-toll gates uZulu azwazokhona ukuba imali ebuthaniswa lapha ayihambelani lesimo semigwaqo ezweni jikelele. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kuntatheli izindaba yethu uAnastasia Ndlovu.
Imigwaqo yakoBulawayo imadlephudlephu, abezimota nabahamba ngenyawo bathwele nzima ngamagodigodi asemgwaqweni, kungaba semalobitshini ngitsho lasenzikini yedolobho. Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Sithabile Ndlovu ngomunye wabakhala ngobubi bale migwaqo.
Imigwaqo yakoBulawayo mibi sibili, isingani yi-death trap ngoba ungagijima kubi, ungatshaya iphotholi, hhayi imoto iyaphenduka. Ungatshaya iphotholi uyaqamula ama-springs wonke amaviri. Akula mgwaqo wona olethayo, ungakhangela uluveve rodiyana ayihambeki, ukhangele usitili uvaliwe, ukhangele wonke ama-roads angena phakathi, akula wona umgwaqo oyi-1. Uma siye phambili oyi-main road awuhambeki, vele koBulawayo lapha akula mgwaqo.
Umsekeli kameya wakoBulawayo uMlandu Ncube uthi sebelungiselela ukumangalela izinara ngoba ingabaphi imali yohlelo lwe-Emergency Road Rehabilitation Fund ngesikhathi.
I-challenge vele esilayo enkulu kakhulu yikuthi izimoto zihamba emgwaqweni wakoBulawayo njalo zibulala imigwaqo yakoBulawayo. Kodwa nxa sukhangela ngapha abathatha imali izinara, and izinara ifuna ukusinika imali ngesikhathi sayo njalo imali eyifunayo. Ngoba ungakhangela sometimes watholthi izivimba or amanye amakhaya ama-RDC ayaphiwa imali ephosa ilinganela yakoBulawayo. Zingaki imoto ezirejistere kuma-RDC compared ezirejistere emadolobheni? So thina sithi amandla okuthela izimoto akaphenduke emadolobheni ukuze imigwaqo ilungiswe.
Umabhalane weBulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Thembelani Dube ugcizelela okutshiwo nguNcube.
Udaba lokwabiwa kwezimali ezabelweni ezishiyashiyeneyo lusuka lube yidube elizweni leZimbabwe. Nxa sikhangela kathesi ukuthi izinara iyathatha isikhathi eside ingazange ihambise imali okumele iyelungise izindawo ezithiyathiyeneyo. Yikho ke sokuaffectela idolobho lakoBulawayo ukuthi kuyathiwa kule mali engaka eza kuyo edolobheni, kube sokusithi ngemva kwesikhathi eside kube sokubuya-ke imali yakhona sisiba yingconsana. Khonokana-ke sokubangela ukuthi amadolobha amaningi ufica ukuthi imali ababeyithembile ukuthi yezaphathisa ekulungiseni kwemigwaqo igcine sibuya sokuyisikhathi eside, njalo ibeyimali engaguquyanga isisindo sayo. Khonokana kube sokubangela ukuthi kwenziwe nje indawo
olwela amalungelo oluntu. Umnumzana Efincube usola ukusebenza kwezinara ethi imithelo ebuthaniswa koBulawayo eyemigwaqo iningi kodwa iphenduka ukuzolungisa imigwaqo isiyingcosana.
Eqiniseni nje vele izinara kayisebenzi, kuyafana nje lokuba lozesa lozinwa kwaba izinto nje zokubamba zonke izinto zithathwe zisiwe eHarare lapho ezifike zachithwa khona yibusela, yi-corruption lakho konke khona lokhuyana okungcolileyo. Imali ephenduka isuka eHarare nxa uyiqathanisa lale yabayibutha koBulawayo incane kakhulu, ngeke yenze umehluko emigwaqweni. Eningi yakhona vele iyebiwa endleleni iyatshontshwa ingakafiki koBulawayo, iphelele ezandleni ezinamathelayo ingakafiki ekusebenzeni lokho efanele ukusebenza. Ngakho-ke kumele kudilizwe izinara, kudilizwe izinwa, kudilizwe uzesa, kwakhiwe kabutsha into ezizasebenzela abantu ngendlela efaneleyo.
Isikhulumi sezinara umnumzana Tendai Mugabe uthi bona bayakhupha imali yokulungisa imigwaqo kodwa abazi ukuthi kungani ugatsha lwezemigwaqo lusehluleka ukulungisa imigwaqo koBulawayo, ngoba kunyanga edlule kule mali ephumileyo yokulungisa imigwaqo abayinikeze amakhansili aphose afike ikhulu 93 elizweni lonke eyizigidi ezedlula amakhulu amabili lengxenye amadola eZimbabwe, i-$266 million. Ngimele umsakazo weStudio 7 koBulawayo, ngingu Ana
Stefan. Amabandla ezombusazwe yaphikisa iwele Zimbabwe athi umongameli Emmerson Mnangagwa kumelanga aguqule ugwalo olokwehlukanisa imingcele yokuvota ole delimitation report alunikwe ngabe Zimbabwe Electoral Commission ngeviki edluleyo. Batsho lokhu ngoba sokuqhamuke ukuxokozela ngemva kokuqhutshelwa kukamongameli Mnangagwa ugwalo lolu ngabezeki. Abanye ababaphathintambo bakahulumende wakhe babikwa befuna uMnangagwa aguqule ezinye iziqa zedelimitation report le ayinikwe yizeki. Abaphikisayo bathi uMnangagwa angenza njalo uyabe ephambana lesisekelo sombuso welizwe. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube weStudio 7 uxoxe lomnumzana Prince Dube kosibanda okukomiti ehlolisisa ugwalo oluhlolisise ugwalo olwe-preliminary delimitation report othi yena uMnangagwa akumelanga kuqule akwethulelwe yizeki.
IZimbabwe Electoral Commission uma ingaqeda ukulungisa i-preliminary report yayo okusemthethweni ku-section 161 we-constitution yeZimbabwe uthi yena kufuze ukuthi beyithathe leyo report beyinikeza umongameli. Umongameli kufuze ukuthi leyo report ayihambise ePhalyamende. ePhalyamende ngeyidale lePhalyamende liyaphiwa amaviki amabili 14 days eyokubona yokubana icubungule leyo draft preliminary report. Yikho okwayenzakalayo ke lokho, iParliamente ingaba lama recommendations efuna ukuyenza, iyawathatha lawo ma recommendations iwabisele njalo kupresident ukuthi ewadlulisele phambili eye kuZimbabwe Electoral Commission. Laye ke umongameli uyavunyelwa ukubeka awakhe ama recommendations kumbe ama comments nge draft preliminary report yona leyo ebese kuhambisa kuzeki. Izeki ke emthethweni ivunyelwe ukuthi khona ibisikhangelisisa ke ama recommendations ayizwe iParliament kanye lomongameli. IBC tshintsha lapho kufuze ukuthi tshintshe khona. EABC kwenzile izeki yiyo i-final report.
Ye, esikuzwayo khonapha ke Sibanda ukuthi okhandiswe izeki kumongameli yi-draft report. Kambe khonapho ke angaguqula yini okuminyethwe khonapho ke report inaleyi.
So i-report eyamukelwe ngubaba uMnangagwa ngolwesihlanu yiyo i-final report evela kuzeke. Akula muntu osavunyelwa ukuthi ayenze ikhomenti kumbe ethi lokhu ngiyakusola kumbe lokhu kunjani. Lokho asebekufakile abezeki yikho osokukhona. umnangagwa ke ngomthetho uvunyelwe ukuthi phakathina kwamaviki amabili amalanga alithumi lane ethathe leyo report eyifake kupublic gazette ibisisiba ngomthetho ukuthi amaboundary ayasetshenziswa kulomnyaka yiwona lawa ukuthi umnangagwa angayekela ukwenza khona lokho mbona ngani kuyaziwa kusobala ukuthi umuntu ongumongameli angayekela ukulandela isekelo somthetho iconstitution yalelo lizwe alibusayo yikuyini okwenzakalayo kuye
lo ke umnumzana Prince Dube Sibanda oyebandla le Citizens Coalition for Change ubexoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 eseHarare Studio 7 kayenelisanga ukuxoxa kodaba lolu lweziphathamandla zikahulumende. Kodwa uGibbs uphinde waxoxa lo mnumzana Believe Gawule olilunga lezanu PF.
Okukhona ukuthi umongameli uzaba lakho ukuthi alandele izixwayiso ezikhona, akhangele khonoko okukhona, ase-exercise amandla akhe nge-report le, ayamukele kumbe ayilahle. Ngokunjalo angisoze ngithi mina ngithi uzayilahla kumbe uzayamukela ngoba izizathu zakhona ngingazazi. Lokunye njalo engikukhangeleyo ukuthi mhlawumbe uzayamukela ekunye kwakhona okulethwe yi-commission ngoba ngimzile uChigumba ekhuluma ngesikhathi eyamukelisa umongameli ukuthi uthen. Ukhulumile wathi yes kukhona abakuthe bakukhangela akade kuyikho kade bemele bekukhangele njalo bekulungise. Njalo khonoko njalo okunye kwakhona abakwenzayo babukenze ngezizathu zakhona abazibekileyo ukuthi mhlawumbe ngenxa yomongameli engazamukela kumbe engazamukeli. Yiyo into engiyibonayo nge-report le.
Lo ke umnumzana Believe Gawule ilunga lezanu PF. Limuzwe xoxa lapho lo Gibbs Dube we Studio 7 esecholojo. Kwezivela kwamanye amazwi ngamafitshane, abezomvikela bakwele Melika basebenzise indizamshina zebutho ukudubula bewisa ibhaloni lensoliza kwele China. Ngomgqibelo ngesikhathi selindiza phezulu kolwandle olwe-Atlantic Ocean emkhunjini wesigabeni se-South Carolina. Iziphathamandla zikamongameli Joe Biden zithi ibhaloni le ibisisetshenziswa ngabe-China ukuzochupha ulwazi. Njalo lesi yisenzo sokwephula lokungahloniphi isizwe saseMelika. Kufe abantu abaphezu kwenkulungwane eyodwa 1300 engozini yokuzamazama komhlaba kwele Turkey langenyakatho yele Syria. Inkulungwane lenkulungwane balimala ekudilikeni kwezakhiwo emadolobheni amaningi emazweni womabili. Ingcwadi zezempilakahle enhlanganisweni eye-Epilepsy Support Foundation zithi sokulokuqonga kwenani labantu asebephumela egcekeni ukuthi baphila lesimo se-epilepsy asebedinga uncedo. Intetho lezindaba yethu uMark Peter Ntambi usethulela lolu daba.
Abe-Epilepsy Support Foundation babika ukuba lokho kungabe sokubangelwa yikusabalaliswa kolwazi phezu kwisimo se-epilepsy, bethi okunye kwakho kuqiniswa ngenhlanganiso zezindaba. Unkosikazi Nandi Mpofu walenhlanganiso uthi limikhankaso iveza intuthuko ejabulisayo kakhulu kudaba lokulimikisa uzulu ngesimo se-epilepsy eZimbabwe.
Songazani imfundiso sisiba khona ikakhulu i-awareness isingazani si-improve okwakuqala ungakunanzelela kuma radio lapha awusebekhuluma sibili befundisa iphablik nge-epilepsy.
Uqhubeke ethi ukuthuthukiswa kwembiko okunje sokubangelelo kwengezelela abakubonayo kulabo asebesukuma besiyadinga usizo.
Kho okubonayo ukuthi lanxa uhamba esibhedlela ikakhulu engutsheni usananzelela ukuthi inamba yabantu abayelethwa khona ngale abale-epilepsy banesengazani sikhwekile. Okutshengisa ukuthi phandle lapha abantu sebenjani sebelolwazi ngezithuthwane.
Uthi njengenhlanganiso bakhuthaza omama ikakhulu ukuthi bethole uncedo lwemithi belaphise abantu babo bephinde bebanikeze ithuba lokufunda kulokubafihla ezindlini. Omunye umama okhethe ukuzibiza ngegama lokuthi nguNapaida olomntana olalesi simo ngomunye othatha amanyathelo anje yenake uthi umntana akhe gasela ama attack kangako ngoba ethola amaphilisi zikhathi zonke ethi udubo kuphela ikuthi atholakala kude lawo maphilisi
lapho sathola khona kukhatshana uwathola esibindaze uhulumeni kukhatshana sisuka sibe lobunzima bona lo ukuthi uhamba sesihamba nzima kodwa hayi wathola amaphilisi besiwathola kulezi nsuku bekusiba lula nje.
Ukhuthaza abanye abazali ukuthi bengabovalela abantu babo abale epilepsy ezindlini kumbe ukugijimisana lezinyanga ngoba uncedo lukhona ezibhedlela. Unkosikazi Isabel Maphosa laye olalesi simo uthi umuntu ulakho ukusikontrola sibili ethi yisifo esasivele sikhona lasendulo lasezikhathini zeBhayibheli ukuthi asimangalise kudinga nje ukusamukela nje umuntu azinathele amaphilisi kuhle ephile.
Wena wedwa spiritually accept ukuthi you have that disease. Njengabantu abale HIV accept the disease and be able to control.
Umnumzana Tauraika Jito okhokhela imisebenzi ye-Epilepsy Support Foundation uthi uhulumende uqhuba kuhle kudaba lokutholisa amaphilisi lemithi edingakalayo ethi bazabamba umhlangano lugatsha lwezempilakahle ukuba imithi enje itholakale iseduzane lozulu ikakhulu emaphandleni lendawo ezihanqe amadolobha ikakhulu kumakliniki ukuze kube lula kumuntu wonke ukuthola uncedo lolu. Uthi okwamanje baphakathi kokuhlolisisa inani labantu abaphila ne-epilepsy eZimbabwe ngoba lelo nani lingakabi khona eliqondileyo ethi ukuthola lumbiko ungaphathisa lohulumende ukuze enelise ukuhlela isilinganiso semithi edingakalayo lo mumo wenani labodokotela abazingcwethi emkhuhlaneni ephambanisa ukusebenza kuhle kwengqondo ama-neurologists abangenelisa-ke ukuthwala lumsebenzi kalula elizweni lonke. Ngimele iStudio 7 Harare, ngumak Peter Ntambe.
Amalunga enhlangothi zabachuphi abadabuka emazweni ehlukeneyo awezekazi le-Afrika okugqokela ole Central Intelligence Organization CIO olwe Zimbabwe kade bebuthene esikoleni sale Botswana iHaberon ukuhlaziya isimo sokungahlaliseki ezwekazi le-Afrika lezomvikela. Intethe lezindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Umhlangano ogcitshwe esigodlweni seHaberon kwele Botswana ngomgqibelo ubona abacuphi abadlula amakhulu amahlanu i-500 abasuka emazweni atshiyene e-Afrika behlaziya okuningi okuqondane lomsebenzi wezomvikela. Lokhu kugoqela ukungahlaliseki okukhona emazweni atshiyeneyo okufana lodubo lwamalicatsha, ukungeniswa kwezidakamizwa, ukuzingela ungekho emthethweni kanye lokuthunjwa kwabantu besiyagxilazwa kwamanye amazwe. Ekhuluma kulo mhlangano umongameli Mokgweetsi Masisi wakwele Botswana uthe indikimba lonyaka ethi Food Security, Conflict and Peace in Africa iqondile ngoba ikhuluma ngesimo esikhona kulelizwekazi.
Given your mandate to protect life and to build and sustain stability and tranquility within, between and among nations, the theme of food security.
Sikhangele umsebenzi wenu wokuvikela impilo, indikimba ethi Food Security, Conflict and Peace in Africa iqondile ngoba okunye ukulwisana okukhona e-Afrika kubangwa yikuswelakala kokudla.
Umgcinisihlalo omutsha wenhlanganiso yabacuphi ye-Committee of Intelligence and Security Services of Africa, umnumzana Peter Makhosi, uthi inhlangano enje ibanika ithuba lokucebisana ngalo msebenzi wabo wezomvikela.
Our job is to look at the challenges that we have in Africa.
Umsebenzi wethu ngokuhlaziya ubunzima sibhekana nabo emazweni atshiyeneyo kwele Afrika zesifikela inkokheli yethu sikhangela okutshiyeneyo ngelihlo elibanzi.
Lanxa abohlangothi lwe-Central Intelligence Organization bakwele Zimbabwe labo kade bekhona kulo mhlangano kulokhe kulo mbono ethi bayesatshwa nguZulu ngoba bengazi umsebenzi wabo sibisibili bevame ukusetshenziswa bebandla elibusayo ukuhlukumeza uZulu kulokuthi bakhangele ezomvikela welizwe. Isikhulumi sebandla le-MDC umnumzana Witness Dube uthi uhlangothi olwe-CIO yena olubona lusebenza kuhle.
Sibona engathi nxa sikhangele njengebandla eziphathelane lo lamalwa ecatsha iterrorism, eziphathelane lezidakamizwa esingathi ngama drugs, lokuphathelane lokuthunjwa kwabantu esingathi human trafficking, izinto esingalahlupho lazo thina emphakathini okutshengisela ukuthi ugatsha lwethu lwe-Central Intelligence Organization luyasebenza.
Kodwa uDube uthi i-CIO lokhu ithathwa njengohlangothi olungaphathi kuhle uZulu, ngakho lokhu kumele kulungisiswe kuguqulwe ukusebenzelana kwabo loZulu.
Okudingakalayo yikuthi lulungisise ubudlelwano balo labantu beZimbabwe, ikakhulu sikhangela ukuthi ugatsha lwabo olukhangela ngezombusazwe luke lwaphatheka kumbe lwake lwaphatheka kumbe luyake luphatheke kwezepolitiki ngendlela engajabulisi abahlali eZimbabwe. Ngakho kumele balungisise ubudlelwano babo.
Ngumhlangano osanda kuphela eLebotswana lwelikhetho bamgcina ihlalo abacuphi kokumnyaka ngemva kokudedelwa ngele Egypt. Umhlangano wabacuphi ukwamiswa ukubuthana mathupha kweminyaka emithathu edluleyo kudalwa ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Lo nyaka lomhlangano wenziwe ngaphansi kwendikimba ethi Food Security Conflict and Peace in Africa. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisabona kweLebotswana.
Kulawanye ababesithi kumele bonke abantwana abazalayo behlole ukuba lofuzo kumbe iDNA ukuze kwazakale oyise uqobo kulandela uqonga kwenani labatholakala besondla abantwana abangasibo babo. Kuhlelo lokuhlola abantwana olwenziwa kubomabona kude luveza inani labomama abaningi ababesithi abantwa babo ayisibo ngababungabo kumbe abathandwa labo kodwa impumela iveze kubana kuyabe kungasiqiniso. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ngcwethi kwezamasiko umnumzana Greater Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngalezi nsuku ngokungathembano sokukhona lalokho esesihubona kathesi ukuthi abantu abasenakho ukuzibamba, ye kungaba into enhle kakhulu ukuthi kube lo mthetho lo njalo nje futhi uhulumende lokho kwama-DNA akwenze ngaphandle kwembadalo, kube nje indlela esubsidizwayo uhulumende abe nguyobhadala lokhu ukuthi wonke umuntu oyabe beletha adlule lapho ku-DNA test. Lokhu ngikutsho ngoba sokunenge isikhathi sesisinenge abantu begcina abantwana abangasibo babo, kodwa omama bekwazi ukuthi bayisuye walapha ekhaya. Pho-ke hayi, lami ngomunye osekelayo kakhulu ukuthi ngabe kuba lo mthetho oqinileyo sibili, njalo uhulumende afake indaba ye-DNA test leyi ibe into e-free ukuze wonke umama wonke umntwana lo baba batestwe uze wazakala ukuthi umntwana lo ngwalapha ekhaya.
Kodwa ke nxa sikhangele lokho okwenzakalayo, nxa sibona uhlelo oluphumayo kumabonakude okwakathesi olutshengisa khonoko okwe-DNA, kukhanya osisi abaningi bayabe begcine abantwana besithi ubaba ngulo kathi kungayisuye. Ukubona njani ukuthi kukhanya baningi kakhulu batholakala besenze njalo, kungakubangelwa yini lokho?
Nami ngomuyo olukhangelayo lolu hlelo, khona kuyayangisa kakhulu ukuthi abantu abasathembakalanga babagande, yikho sithina ngabe uhulumende uyabeka ukuze iDNA leyi ibe into e-free, kwenzela ukuthi kungabi khona konke kokuhluphana konke lokho. Ukuhluphana kube khona ekuqaliseni, kodwa nxa suhle zilo mngakho selizihlalele kuhle selisazi ukuthi hayi lokho, hayi laba abantwana abantu bethu, laba abantwana hayi asibo bethu. Kuhle nako kakhulu ngoba nxa uzumthethe lo mama ukwazi umntwana lo wasuwo wakho, ubonani mina kungcono kulokuthi uthi ngowakho yena engasuwo wakho, bekanti sokulaphayana ube sokuzovela ukuthi kasuwo wakho. So ke yinto embi kakhulu leyo, yinto engalunganga kakhulu, because it ngabe uhulumende uyafaka umthetho, ngafaka umthetho iDNA ibe into e-free, ingokungatshajwa muntu, kodwa kube indlela yokuthi bonke abantu abafisa ukuthi abantu babo bayethestwa, kumbe abafazi babo bayethestwa, umkabo labo madoda bayethestwa, uthestwe nje free kungabhadaliswa.
Unko Umnumzana Greta Vodlosa Sibanda ingcweti bezamasiko ubexoxa icingweni leStudio 7 eseGweru. Olivalelisayo noPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakare.